So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukelayo emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi kuthunqa wabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abahlali bakobulawayo batshengisa ukudana ngokuthunyelwa imilayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzela eCowdery Park namhlanje.
I think la balohlupu bayeka umthetho ngase bethatha inamba bezinika abanye abantu ngelasivumelwano. Lokhu esibula abantu akubathabisi, abantu bakhonona, kubasusa ubuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakeleyo.
Umthethwandaba weSupreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla le-CCC alithumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga ePhalamende i-High Court kwaBulawayo.
Umthethwandaba weSupreme Court usengavumelana nomthethwandaba we-High Court ukuthi laba okwathiwa kabalalungelo kabafanelanga babe ngama-candidate, ukuthi kuqondile lokho, isinqumo se-High Court siqondile.
Ibandla lezanu PF lithi lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho ngoba umongameli Mnangagwa esungule wafeza inhlelo eziningi ezithuthukisa impilo kaZulu.
Ubaba Mnangagwa upreacha yona, every speech yakhe ekugcineni uyabetshela abantu ukuthi hambani liyekhankasa livote ngokuthula, into ezingayifuniwe ngumsindo. So lokho vele mathinothi kuthule zwizwizwizwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Abanye abahlali bakobulawayo batshengise ukudana ngokuthunyelwa umlayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzelwa eCowdery Park lamuhla. Okucunule abanengi ukuthi inkampani zikamakhalekhukhwini zinikeze ibandla lezanu PF imininingwane yazo okuyikwephula umthetho. Umnangagwa uzakwenzela umhlangano eCowdery Park lapho umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube azancintisa khona kukhetho oluzayo lanxa okwakathesi elakho ukuthola lesi sihlalo ngoba ancintisana laye owebandla le-CCC umnumzana Pasho Raphael Sibanda wamiswa ukuncintiswa ngumthethwandaba. Umlayezo ocunule abanye ngothi, wozani sizobonga imisebenzi lenhlelo zentuthuko eziphakululwe libandla lezanu PF eminyakeni emihlanu edluleyo. Yimi owenu uPresident E.D. Mnangagwa. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imbiwo esizwa abantu bekhulumisana lapha njengezakhamizi, kukhanya abantu bayathola unxuso emafonini abo. Lolu nxuso kuthiwa lezi messages zivela kumongameli welizwe, ubaba Emmerson Mnangagwa inxusela abantu eralini eza kuba khona kusasa eCowdery Park. Kukhanya sibili abantu abanjalo bebaningi engibazwa abantu bayithele leyo message emafonini abo. So ke asilaqinisa ukuthi ngokunanzelela angiboni ngathi bekukhethwa abantu, ngibona ngathi imessage lebezihazwa nje lapho ezingahazwa khona, kutshengisa ukuthi ngabona kulalapho isiphala abathatha kwena numbers abantu bese bephonga ukukhangela behaza lezi message. Okuyinto enginanzela ukuthi ukuthi ubonabo abamakhambani amakhalekhukhwini shuthi yibo abathatha lezo number bazidlulise bazihambise ngale ukubani umnawo kazisebenzisa. Ngokunjalo ke sibona ngathi ngobuningi babantu shuthi nxa becoxa khona abaningi lezo message bazitholile, kukhanya ungathi kubhizi sibili ukuthi abantu besihazwa emafonini lapha. Ngokunjalo abantu bamali pho inombolo lezo zingabe bezithethena.
Kodwa khonokho asokwephula yini umthetho bathini manje abantu ngalokho?
Abantu kukhanya akubathabisi lokho sokwenzakele, balokukhona nasibile kukhulu ukuthi pho isecurity yabingabi kambe nxa bekhangele sibona inamba zabo sazibonga ukuthunyelwa bangakwazi ukubana zingabe zifike njani kuye umongameli welizwe. Okukhangelelweyo ukuthi nxa umuntu ele contract le company zezabomkhalekhukhwini ukhangele ukuthi konke okwenzakalayo ngokwabo babili le company, lokho esithi ngesikhiwa is private and confidential, akukhangelelwanga ukuthi inamba lezo zazinikwa abanye abantu ngelasivumelwano somnikazi wenamba leyo ayisebenzisayo. So lokhu kabantu bakhona kakhulu eqinisweni kuyikweqa umthetho, njalo abantu abaningi bazizwa beyithuselekile ngaso kusiba kanje ukuthi umuntu usezibuza ungathi hayi isecurity akayisekho ngoba engakwazi phela ukuthi namanje bazigcwele iganga lonke, kutsho ukuthi ngale numbers zikhona lama address abayaziwa abantu bakhona nasebakhaba lokwethu ukuthi kanti pho sokusenzakalayo. Engxenye lawa amakhampani lawa okuyiwo ale number lezo makhalekhukhwini, I think lawo balohlupha bayeqa umthetho ngase bethatha inamba bezinika abanye abantu ngelasivumelwano. Lokho esibili abantu akubathabisi, abantu bakhonona kubasusa kuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakeleyo.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association. Lokhu sikudaba lozokhetho. Umthethwandaba weSupreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla le-CCC alitshumi lambili avinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende i-High Court koBulawayo, ngoba isithi abantu laba bakhweza amaphepha abo e-Nomination Court isikhathi esasihlelwe iZimbabwe Electoral Court sesedlule. Ilunga lezanu PF elincintisa kukhetho olufanayo umnumzana Raj Modi laye ukhangelelwe umangalelwe ngomunye umhlali wakoBulawayo othi kumele avinjwe ukuncintisa ngoba laye wafaka amaphepha ake ihola lesine u4 o'clock esechayile. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngeSupreme Court ukuthi izaluphatha njani udaba lweCCC.
Umthethwandaba weSupreme Court usengavumelana lomthethwandaba weHigh Court ukuthi laba okwathiwa kabalalungelo kabafanelanga babe ngamakandidate, ukuthi kuqondile lokho isinqumo seHigh Court siqondile kumbe iphikisane laso. Nxa ngabe ithe kuqondile, amathuba besemancane ukuthi labo abakwathiwa bangangene lukhetho balungene lukhetho. Kodwa ke nxa umthethwandaba weSupreme Court ungathi hayi waphambanisa umthethwandaba weHigh Court, kuyabe sekuvule intuba yokuthi babuyele njalo babe ngamakandidate ngokusemthethweni. Kanti ke kusengadlulela phambili njalo kubo Constitutional Court kanjalo. Kodwa ke izinqumo sikhangelela ukuthi singaba ngesokuvumelana leHigh Court kumbe sokuphikisana leHigh Court ekhona kusasa nje kumbe ezinsukwini ezilandelayo ngemva kokulalela icala lakhona.
Ilunga lezanu PF koBulawayo umnumzana Modi laye usemangalelwe ngesinye isakhamuzi saleli dolobho esithi laye kumele avinjwe aliswe ukuncintisa ngoba wafaka amaphepha akhe isikhathi sesedlule. Ubona uluphatha njani lolu daba umthethwandaba?
Umthethwandaba uza samukela kumbusi chithe isicelo salo othi uModi angangene lukhetho. Nxa umthethwandaba uzabe usichithile isicelo leso, kuzamele ubeke ngokucacileyo ukuthi kungani ukuphuza kwakhe kusemthethweni, kungani ukuphuza kwakhe kuhambisana le-constitution, kuhambisana nomthetho we-electoral act, okwalaba abanye okwathiwa bangangene lukhetho ngokuphuza, kube ukuthi ukuphuza kwabo kakukho emthethweni. Yinto leyo esizabe siyifakele izibuko ezinkulu ukuthi sikhangelisise ukuthi kambe akula kukhetha yini uhlangothi okwenziwa ngumthethwandaba. Yikho abantu abazabe bekukhangele lokho, ngokuba phela nxa bonke baphuza kuyabe kukhangelela ukuthi kuthiwe bonke baphuzile, kuthiwe bonke bangangenela ukhetho. Kodwa ke siseza kuzwa khona sekukhulunywa khona lapho izizathu ezikhitshwa ngumthethwandaba ukuthi umehluko yiwuphi phakathi kwalaba kwaModi lalaba nabanye.
Ukhona ukudonselana emithethwandaba esikubonayo, lokhu ungathi kuvezani ngeZimbabwe Electoral Commission eyiyo elawula ukhetho?
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi kunokudonselana phakathi kwabantu beZimbabwe ngokuphathelene lokhetho. Abanye besithi indlela yile, abanye besithi indlela yileyana. lokhu ke futhi kuzakwenza ukuthi bangavumelani abantu beZimbabwe ngemva kokuphuma kwemphumela yokhetho ukuthi kambe yona ihambisana yini lalokho okufunwa ngabantu beZimbabwe kumba ihambisana lalokho okufunwa libandla libusayo. Konke khona lokho esikubonayo kudonselwana emthethwandaba, abanye bekhangele ukuthi abanye bangangenela ukhetho, abanye bangenela ukhetho. Yikho okuveza kahle kamhlophe ukuthi le mphumela yokhetho izadonselwana, kuzadonselwana, kungavunyelwana, okuza kwenza ukuthi impi yakhona idlulele ziyefika ku-2028 ku-election elandelayo.
Hello ke ngumnomzana Efi Dlela Ncube ohlaziya izombusazo ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo imihlangano yamarali lokungena ezindlini okuthiwa i-door to door kuqhubekela phambili endaweni ezijeneyo zelizwe ngoba sokusele amaviki adlula nje kancane amathathu nje kuphela ukuthi luqhutshwe ukhetho. Ukuze sizwe okuningi ngemikhankaso yebandla lezanu PF lempumela imihlangano esanda kuqutshwa enkayi leBhinga ngumongameli Emerson Mnangagwa, usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende weMatabeleland North, ongumgcini sihlalo njalo webandla lezanu PF kuleso sigaba, njalo emela imguza edalele ephalamende.
Wawuzibuki mire nxa ubukelile since 1980 akukaze kube le rally enjani eMatabeleland region. But abantu bebezibuyele njalo bebengakwazi ukuthi kulento ezizaphiwa khona ngali mungameli nguyothe eralini yami ngisiye eMatabeleland ukuthi mbaphathele ukudla, mbaphathele iregalia because vele isikhathi secampaign. And okomgwaqo okhulume ngakho ukuthi kathesi kuyakhiwa umgwaqo iBulawayo Victoria Falls Road leBhinga Marsh West Road uyakhiwa, wathi yena iBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road. Lokho kusenhlizweni yeSecond Republic ukuthi yakhiwe okuzwayo okuzasuthisa abantu. So ukuthi kulama plans lemzamo yokuthi umgwaqolwana uyakhiwe sibili uyefika enkayi. Njalo thina ngokumazi kwethu umongameli lo esilaye kathesa, so umongameli okhuluma nje ngumuntu okhuluma into oyenzayo, ngoba nanga ama project esasikhuluma ngawo gwayishangana abakhunywa ngo-1912 iyaphela lonyaka, idamu liyakasi ukubamba amanzi lonyaka, kubuye iunit 7 and 8 okungenamagesi eZimbabwe, besihlala emnyameni ngama-load shedding. But i-load shedding iphelile ngoba nge-Thursday yona lebuyayo ubaba umnankakho yabe commissioner okusemthethweni iunit 7 and 8. La maclinics wale sikhuluma ngawo lezikolo seziyakhiwe ngemali zakho ozivisayo emaprovinsi ezedevolution. So silethemba lokuthi umgwaqo nalo uBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road noma sekutheni uzawuyakha kuphela.
Imikhankaso yebandla lakho iqhubeka kuhle yini eMatabeleland North? Kunokuthula njalo akulabudlangudlangu esiyasizwa abanye besithi babubona kwezinye izigaba zelizwe ikakhulu abamabandla aphikisayo?
EMatabeleland North ama-campaigns ethu ahamba kuhle okumangalisayo dadewethu. Ama-rallies ayenziwa ngama-provincial members, ayenziwa ngama-candidates, adreswa ngama-politic bureau members, adreswa ngama-vice president, eyinye recent adreswa ngu-national chairman wange bekugcwele. Yikho sithi abantu sebelibonile ilayithi abantu beZimbabwe ukuthi ubaba uMnangagwa ulabantu enhlizweni yakhe. Njalo kwezomsindo lezi kwezwe-violence, ubaba uMnangagwa upreacher yona, every speech yakhe ekugcineni uyabetshela abantu ukuthi hambani liyekhankasa livote ngokuthula, into esingayifuniwe ngumsindo. So lokho vele emathinothi kuthule zwizwizwizwi. Lami nga-activate ijoke yami is ready to defend abantu ama-citizens emathinothi emaphathini abuya lo msindo eMatabeleland North. Umuntu engawenza nje umsindo eMatabeleland North uyalala esejele, kungakhethelekanga ukuthi yiphi party.
Then in terms of support dadewethu, hawu baba umongameli uED Mnangagwa, ngemsebenzi yakho oseyenzileyo ngokutshintsha impilo zabantu eMatabeleland North, abantu bonke eMatabeleland North they are behind ubaba uMnangagwa. That's why ubone kunjani enkayi, abantu bazibuyele ngomoya wabo and abaningi basele bese sidetermine yi-transport, abaningi basele i-transport isishotele. Babonga imisebenzi eyenziwa ngumongameli uMnangagwa, only 4 years engene kuphawa utshintsha izinto, angeke utsho ukuthi ilizwe likuma-sanctions.
Hello ke ngumnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende weMatabeleland North, ongumgcini sihlalo webandla lezanu PF kuleso sigaba, njalo emela imguza edale lephalamende. njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi usithandekile uphinde waxoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga South edalele eParliament njalo engumgcini sihlalo webandla leCCC eMathopeleland North. USibanda uthi umholi webandla lakhe umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuqhuba imihlangano yamarali kuleso sigaba kusukela mhla ziku-9 kusiya ku-13 kuyona le inyanga eBinga Wange Lupane Cholocho Mguza Lebubi. Umnumzana Sibanda uyalandula ukuthi imihlangano kamongameli Mnangagwa iphumelele ngoba esithi abantu bebethwalwa bevela kwezinye indawo zelizwe ngamabhasi ukuze baye emhlanganweni le.
Kimi ekhaya eSiyabhuwa kudlule amabhasi amazupco mbona abe ngu-27 oroso akade ezothatha abantu eBinga North esiya eNkayi. Kangikwazi ukuthi eBinga South kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eMguza kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eCholocho kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eFolo seWange kufakwa amangaki amazupco. So ke nxa kuya kuba lamazupco angu-500 athwala abantu ilizwe lonke esiya eNkayi, kambe kungayekela njani ukuba labantu abaningi? Not ukuthi bonke bayabengabasekeli bezanu PF kodwa abaningi ngobuyanga lobo bukhona umuntu engasakwazi ukuthi ibhasi njani bese sithi la mothi ngigadele khonapho ende behambe befike eNkayi bethi besuke eNkayi lokugeza bengagezanga bese kuthiwa hambana eBinga ngoba vele amazupco ahamba lapha ekhona umnangakho ngabe kuthiwa khona usuke waba lenye futhi irale beyasuka futhi eBinga ehambe esamwe akala basekeli emathebeleni North. Ngingakutshela nje kathesi ukuthi noma abaku president's office kathesi nxabe projector singakayila kuma elections bathi bona siyawina 9 out of 13 ma constituencies noma mina sithi hayi siyawina 12 out of 13 ma constituencies akala basekele umnangagwa alabo ngabantu nje abathanda ukubhoda ngamabhasi. Ikhubona uthenya ibhasi ebhekileyo duze lelopane kadivelela usulu ibibhalwe eChipinge, ibhasi yeChipinge ebuye kuzothatha abantu ukuthi behambe eralini. Ama-achievements umnangagwa nto yabona ukuthi i-problem ekhona undoda lo uqambe amanga abamaningi kakhulu. Ngo-2018 amabhakani akhe ebelezithembiso eziningi, kathesi amabhakani wonke lawana bawakhiphile because sebekwazi ukuthi izithembiso lezo kazigcwalisekanga. Akula lutho alwenzileyo umnangagwa olungayenza ukuthi abantu bebavotele ngoba abantu into abayidingayo badinga ukuthi khona bekwanise ukuphila impilo enhle, ekwaniseke ukuthi umuntu omunye lomunye eziphilele ezithengele izifuyo zakhe hatshi ukuhamba umuntu esiyanikwa imbuzi esiyanikwa inkukhu ebese sithuthwa yikho kuthiwa empowerment. Akula empowerment enjalo, abantu into abayidingayo ukuthi khona umkhonomi usukume, abantu into abayidingayo ukuthi abantu babo bethole imisebenzi, abantu into abayidingayo ukuthi ezibhedlela kube le mithi amaklinikhi esebenze. Konke lokho okunye akutshoyo umnangagwa akusebenzi ngoba akulethi kudla etafuleni lomuntu, akubhadali ma-school fees abantu bethu, akuholisi amatitsha lamanesi, akuholisi amaphoyisa lama-CIO lamabutho.
Ibandla le-CCC lingabe likhangelele ukuba lemhlangano yini eyama-rallies ezigabeni zeMathebeleland North lapho umkhokheli webandla umnumzana Chamisa azakhuluma khona?
Ngikhuluma kanje mamhlanga sibhizi simatasatasa sizama ukuthi silungiselele ukwamukela umongameli eMathebeleland North. Umongameli uChamisa uyabe eseMathebeleland North kusukusela ngeviki ezayo mhla ka-9 kuze kuyefika mhla ka-13. Ayingeke ngakunika khathesi amadethi lendawo ngoba sesibone ukuthi laba bantu abasifakela ama-double candidates khathesi ungani bafuna ukusifakela ama-double rally. Bathayimele ukuthi lapho esiyabe sifake khona yethu irally lawo bese befaka eyabo eduze kuthunywa ikakhulu laba bakamonzura labefazi.
Lo ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change eMathopeleland South eMathopeleland North njalo emela isigaba seBinga North edale leParliamente.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda
siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eNational Transitional Justice Working Group ithi uhulumende kumele uhulumende kamongameli Mnangagwa elokho engakaxolisi ngokudutshulwa kwabantu abayisithupha eHarare ngomnyaka ka-2018. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli uMnumzana Xavier Kasukuwere usechweze udaba lokuvinjwa ukuncintisa emthethwandaba wesisekelo sombuso iConstitutional Court. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani sakahle abalaleli osithuthuzeni nabimelele kuseni. Sawubona okwenzakalayo kuma-MP akobulawarapa yokunzima kunzima into eyenziwa ezanu kodwa hhayi sokuseduze kuphela ezikukhala nje ukuthi xa kungehlula abantu bonke awafaka uxaba umfana komntana president kube nguchamisa amama-MP lasifakeleni zakho laphana lemthokazi. Yabona
Studio 7 linjani bahlonitshwa bami. Mina nilokudana kakhulu shiwa ngo-president wethu Mnangagwa ukuthi shiwa kumainto ade ehambele Russia abebuye sikelethu uPutin uChas bona sibonane kwakhona siyini yakhe sifunani kuye ngelanto asinceda ngayo yena uzawulokhu ehlala bembuthelela izigrepha zama-helicopter kahambe bamnike i-helicopter ahambe bamnike i-helicopter uyayenzani abayephathala anikwa e-Russia kuyamjabulisa ukuthi alokhu eninga ngezigrupha zama-helicopter uyawahlaba ama-helicopter indaba engaziwa ngokuthi bazamlungisela imigwaqo bamnike amakatapila lama-tipa ayenzisa imigwaqo ekhaya Mnangagwa vele uyazehlulekela sho umuntu kathixo ngasho uyazihlala phansi ngakungcono kulalokhu akwenziyayo imigwaqo ibolile besenkaye khonalo kumbuka wawubonayo imigwaqo ukuthi ibole njani enkaye ukuthi yakhala umgwaqo maphisa to matopo polisi kubolile kuyimigwaqo wazama ulungisephela bhuzi to stalajani behlula aphelela endleleni Mnangagwa uyazehlulekela ngawe yachiya umbuso kazihlalele vela lokho kwake akusebenzi lokhu Mnangagwa sho abantu abambe siyarondesiyevota sikhiphe umuntu lo embusweni ngiyabonga ukuva ngosibana ngitolekutswa
isalibonani lonke olibingelelayo igama nginguhlalani Mlotshwa ngizalwa enkayi yikho ke ngiyakhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi njengalokhu sisizwa kukhulunywa ngokuthi kuza kuba khona ukutshengisela elizweni laseSouth Africa yikho ke bengikhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi ngakungayenza ikakhulu laba abangelamaphepha abaselizweni laseSouth Africa ngokungekho emthethweni libuyele emakhaya ngoba isikhathi sisasekhona singaze saphelelwa imiphefumulo eminingi ngoba elizweni laseSouth Africa sokungenzeka kube khona ukulwa abantu bethiswe abelizweni laseZimbabwe so ngiyakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi kuba ngakungayenza abantu sibone ukuthi siyabuyela emakhaya isikhathi sisasekhona siqale siyebona umumo singaphelelwa imiphefumulo ngoba makukhulunywa kanje kufanele ukuthi sibe lama-action esiwayenzayo ukuze sivikeleke ezimpilweni zethu. Ngiyabonga okhulumayo igama lami nginguhlalani Mlotshwa ngizalwa enkayi.
Studio 7 njani siyaphila thina siyaphila ya ngithi la mphawule mbono wami lapho ukuthi uNkulunkulu asizwe ukukhala kwethu abadala beZimbabwe sithole uhulumende omutsha lo nyaka abadala beZimbabwe bahlupheka lapho abaningi bababulala lapho abanye batshiswa lapha eSouth Africa abanye babulawa bathuswa ngethunywa kuphela kuzima lapha so sikhulekela ukuthi uNkulunkulu asize ukukhala kwethu singene eKhenani lathi siphume manje eGibhithe singene eKhenani ya akulanto eningi engikhulumayo khona kuphela.
Studio 7 siyalingelela kambe sijabule kangaka izinto zethu zingafundwa kuyenziwa yini bantu Studio 7 sithe kukhwela endabeni isicelo esisami nasi nekompleni yami nasi umuntu wasezwane tsholotsholo ucela like lingikhulumele kuMnangagwa libuze yena ukuthi kathi njengoba lokwethu khankase kufaka amakhompyutha efakani izimali zethu ezacathe emabhenki zingaphi sifuna zona kasitshele zona two le ndlela yokuthi abantu labo babulala igugu abegugulani bazayenziwani bayafuneka ngoba yibo banabo abalokhu bahamba bejaya abantu futhi ngeke kuphele bewutshaya abantu lokhu bantu bakithi siyalicela bodukamigomo khiphani iindaba zethu zinjalo noma zizimbi noma zinjani ngoba siyabe sikomplena ngezinto zethu asintando yethu ukuhlala egangeni asintando yethu ukuthi sizilayo sayise sile mali eziningi esayisizifaka emabhenki cacha konke imali zethu zacatha ngathi nyawo ukuthi zacatshwa yini uyofanele sitshele zizabuya na fanele sitshele siyabonga Studio 7 mangake ngakhuluma iy'ndaba zami lezi ngolwesibili mhlaka 2 yabona
Studio 7 linjani siyaphila hhayi siyabonga usizo lenu lonke elisiza ngalo siyamuzwa umnangakho ukuthi kanti iminyaka yonke engaka angazi iyamenyezwa i-40 banyezi umnangakho wabusa izana ukuthi uma ezatshela abantu ukuthi khona umuntu engajakula magetsi inyama iyabola efrijini embizi ezombona olalo ngathi umnangakho lo uyabe kuphi
Studio 7 sanibonani basakazi bethu abahle nabalaleli hhayi siyabonga umsebenzi esibambela wona lisibambela kahle kakhulu engathi hhayi lingayibamba njalo until izimbabwe izilunga ya ngithanda ukuthi ngemphawule kancane ngamakhandidati lawo awe-CCC avalelwe ngaphandle lapha ilokhu njani la kobulawayo lapha yizethu ngiyabona abantu sebeqhala ngathi sebelahla ithemba kodwa kayihluphi le nto le mangabe amakhandidate esisilawa ayivalelwe ngaphandle awu-12 mabafaka kamqondisi owawezapho ayihluphi le nto le ukuthi abantu bangaze batshone begxekana behwebhana besenzani because uma benza so izanu isikhathi linike zamandla izanu iyo la ifuna khona izanu vele ayithandi into ezile phisi ifuna la kungathi kuyaliwa khona ma lenza so izanu khona bethola khona amandla so ayihluphi le nto le faka nini amakhansila kamqondisi ama-MP kamqondisi lifake awezapho lincishe izani ivoti lincishe nje ivoti kuphela noma bafake bafakile labo abantu babo libancishe ivoti lingabanikeza ichance
siyabingelela emsakazweni we-Studio 7 sibonga kakhulu umsebenzi ngelabalaleli ngomsakazweni sinethemba lokuthi inkantolo namhlanje izongena izakhipha imphumela engani yabonisa ukuthi inkantolo ngempela ngoba kumele uma izdeck isinima labantu betroposi ukuthi bafaka ama-papers isikhathi sikavuma so ngubani okumele ekuphike lokho abantu bezani yiba sebe kalo kusho ukuthi yibo phela asebe yikhoti kahle so indaba leyi ma ukuthi izaphumelela ukuthi ikhoti iyala ukuthi abantu be-TPC bangene kukhetho usevikasukwere bayala ukuthi angene kukhetho kusho ukuthi iZANU PF yabisiyikhoti yabisingojaji ojaji bayizanu yonke into nje ithi izanu lamapholisa ayizanu so lo khetho ngeke lukhululeke kuyaso kuyi-rigging nje eyobala ukuthi le zekhi layo izaba izanu so kangcono ukuthi umnangakho ezenzela i-election eyedwa one man vote ngoba vele kabe kufanele kudlala ngabantu lokho siyabona
Kum, shelele, ayi, ake sibongene abantu bonke abakhulumayo, kunye nani bathathele zindaba, zimphethele zindaba, kuba kuhle kakhulu ukukhomunikhetha, sizwane, abantu mbona ngazathi sonke sesingena elayinini eyodwa, ngoba awuseyisuzwa tshala ukuthi uvote, into mina engikhala ngayo ukuthi kathi why siloko sikhuluma ezinye izinto singakhulumi ngokuqondisa ukuthi senze njani asambeni siyevota abantu bakithi singabe siloko sikhomenta sikhona lapha egoli sikhomenta singaphandle bese sifike izanu uma isiwinile bese sithi thina besenzani hayi mina ngiyahamba vele next week ngivele ngiyabe ngisekhaya so into engikhuluma ngayo ukuthi abantu singagqugquzela into esingasoze siyenze kum jelele sesidumele emasumpeni asibongeni siqhubekeni siye phambili
sibonge ke abalaleli bethu elisithumele imininingwana yenu kunombolo zethu ezithi 1+12024650318 isikhathi ke asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alichumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende luzakuba emthethwandaba namhlanje abahlali bakobulawayo batshengisa ukudana ngokuthunyelwa umlayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzelwa e-Country Park kobulawayo lamhlanje umthethwandaba we-Supreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla le-CCC. Hayi, isikhathi njengoba ngitshilo asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Olivalelisayo igama lami ngu-Chris Gande, lingakhohlwa silazo ezinye ntambama ngo-half past 7.